Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuMfumfu 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekona ukuthi nxa izana PF izabuya ifuna ukwethusela ama supporters ethu sizazi defender.
Abakubandla le Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa libandla elibusayo ngesikhathi uqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga.
Laba bantu bahamba bedinga ukuba provoke abantu baprovoke iZANU PF ngendlela engayisiyo.
Abakubandla le ZANU PF bathi ibandla leli liphehla udlakela. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo we-CCC esabelweni seMatebeleland North, uthi amalunga ebandla leli akhathele ngokwenzakala eZimbabwe, ngakho-ke bazimisele ukuzivikela. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora laxotsha amakansila eBhinga le-Victoria Falls lisithi kukhanya ngani sebedlelana lele-CCC. Alesizwe uSibanda exoxa ngokhetho lwama-by elections oluzayo.
Sina amalungiselelo sesiqalisile njengebandla le-CCC eMatebeleland North. Sesina ma-candidates kuma-by elections wonke angu-7 aya kuba khona eMatebeleland North. That is angu-6 aweBhinga, le-1 le-Victoria Falls. Sesikhethile ama-candidates sekhona. Sesimelele ukuthi ngolwesine behambe bebhalisa kunomination court ukuthi babe ngama-candidates. Ebantwini sesingenile, ama-ward wonke lawo engu-7 lapho kulama-by elections khona sesike sayafika khona.
Yes,
siyawathatha lawo ma-ward.
Yes, ngathi-ke ukuxokozela-ke ubangisana lapha lamanye amabandla akuwajawa nakhona ngapha.
Laba abanye singababoni. Siyakwazi ukuthi abezanu ngoba lapha ukhanya kanti siyakhompyutha lezanu kuphela ngoba ngibona ukuthi kulenye iphathi ezakhompyutha. Abezanu ngiyakwazi ukuthi kwamanye amawadi labo bebebhizi bezama ukukhetha ama-candidate amaningi amawadi njengebhizi abayehluleka ukuthi bevumelane ama-candidate. So siyababona bekwenza khonokho. Ukuxokozela umsindo kabawakawuqalisi kodwa kukhona lapho esikhangelele khona sinamawadi esiwakhangeleleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze lokhuyana abakwenze ematobo lokhuyana abakwenze insiza. Kodwa hayi ngale sibamelele sibalindele sibalungiselele sizahlangana labo. Asoze sibavumele ukuthi bethusele abantu. Asoze sibavumele ukuthi be-ekte angani bona umthetho usezandleni zabo. Sibalungiselele sibamelele simelele ukuthi bebuye. Kodwa siyakwazi ukuthi mhlaka 3 December siyabandla kuphela.
Lizabavimba njani nxa befuna ukuthi betshaya abantu khonapho? Lizayenzani?
Nganto wathi bona yibo bodwa abakwanisa ukutshaya mbani duze. Umthetho othi khona ngenxa yokuthi mina ngiyi-CCC nxa umuntu engitshaya ngempama ngimuphe elinye icele kungaphi lowo mthetho kangiwazi. Into ekhona yikuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidifenda ngoba i-problem yabo isikhathi esiningi yokuthi anti yabona ukuthi njengalokhuyana abakwenze insiza le matobo bahamba bethatha abantu abavela kwezinye izigaba bebuya ukuthi bezoba ngumsindo ngapha ezigabeni zakithi. Asoze sivumele thina ukuthi abantu abavela eGobe kumbe kwezinye iindawo zemashoneni bebuye bezophambanisa eBhinga kumbe bezophambanisa eFolo. Lokho asoze sikuvumele. Abangane babo abayibo esihlala nabo abalutshwana kulathi bangaba yibo ababamukelayo kuleso sigaba labo bazathutha labo nxa isikhathi sakhona sesiphelile sama-election. Asingeke savumele ukuthi sibe siphathwa ngani thina sizigqili ngaphakathi thina kwesigaba sethu. So asoze sibavumele. Lokho ngiyakutshela and abantu bazimisele ukuthi bezifikele kulabo ababe bahlasela bevela phandle kwezigaba zabo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo webandla le-CCC esabelweni seMatebeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU PF.
abantu laba bavele bona abalohlupho nje lwabo luthile bathi bona kukhanya kuza balohlamo bona bazabuyisela yazi ukuthi ngisukutshele into ekhona ukuthi laba bantu bahamba bedinga ukubaprovoke abantu baprovoke izanu p f ngendlela engayisiyo engunanzelela kithi kulabanye ananginika i-example labanye ababekampeyina kwenye indawo ngale abadlula phambi kwemizi bebhephisa bekhuluma inhlamba abantu be-c c c r bebhephisa beteke abantu abavotele izanu ngaphakathi abavotele izanu ikuyini kwini sabakhuza kithi sabakhuza kakhulu sathi hhayi zane akwenziwa lokhu kuhle kuhle sabacekisa ukuthi hhayi zikhondanteni bazama ukuxolisa lalilani you can imagine so abantu laba kade sebozabekhuluma besizweni abantu abadinga ukuthi nje badinga bona baphehla nje ukuthi babadale umsindo umsindo wakhona nguwe akula msindo lapha dibe okhona aphandle kokuthi bona bekulezinto abazenzayo ukuthi babo njengoba kade siyezwa iindaba zabo sezikhulunywa ku-Britain ngale ephalamenti ngale iindaba zabo sezikhulunywa khona ngale badinga nje ukuthi bangcolise ihulumente yezanu p f ngendlela
kodwa singakhangela ye singakhangela gawule kuphela kubakhona abachaywayo sibileni siza le matopo phela bechaywa ngabalandeli bebandlela lezanu p f so bangabe bekhuluma iqiniso phela
asikulandeleleni khona kuthi bayenzakalayo ibachaywa bona kwakusenzakalani mina nje nje kithi iindaba ezinjalo zimele nje emapoliseni amapolisa ephumele ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo ubani waqalisha ukuthiwa umuntu mbani owayenzani mbani owaprovoke ubani ngoba abanye abantu gijima baprovoka njengendlela naleyo kuba kuyavuka umlilo
so manje kumele kwenziweni
kumele abantu gips kube nokuthula njengalokhu vele ungakhangela gips kusukela nje umongameli umnakakwe engena lapha ama-elections laabe nokuthula okumangalisayo ngaphandle kokuthi abantu abafuna ukubadalela uduku nje abakuhamba sebesenza imisindo lapha lalaphayani besebethi bazayekelwa kuphela kubukelwe kunjalo ngoba bayabe kuthi kukhona abakudingayo bafuna kuthiwe njalo kathesi vele bayadramatiza dube bathi bona wafuna nje ukuthi umbiko wabo uhambe walungiselela u-2023 ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yiko abakuzamayo la babangumsindi ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yiko abakwenzayo yiko sebencediswa ngomumona la abawenzayo njengoba kunama-bilations anala yiko kuphela abakudingayo ukuthi badinga ukuthi babonise abantu babona abasebekhuluma ngabo ephalamenti yabo ko-Britain ngawouthi ku-House of Lords ukuthi sebethi uyakhuluma ngakho khona ukuthi baqinise indaba yama-sanctions
uMnumzana Belief Gawule ukubandla le-ZANU PF sixoxelaye esejolojo esabelweni seMathebeleland North usenjalo idala le-House of Lords likwele Bhilitane lithi kubi kakhulu okwenzakala eZimbabwe okuvalelwe uMnumzana Job Sikhala labanye akubandla le-CCC idala leli selicele uhulumende wakwele Bhilitane ukuba akhulumisane nohulumende wakwele South Africa ngodaba lolu lokhu kwenzakala ngesikhathi umkaJob Sikhala evinjwe namuhla ukuba anike uSikhala ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eChikurubi Maximum Security Prison. Ababona ngokwenzakalayo bathi kusobala ukuba amazwe entshonalanga kawusuze esule izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF ngenxa yodlakela njalo langokuvalelwa kwabo uSikhala labanye entilongweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe loMnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU PF lo mnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu uNdlovu uthi ibandla lezanu PF lalivele lidlelana kahle lakudala lele Bhilitane umoyo usungula lingxoxo khona manje
bekunebandla lezaphu lelezanu Jongo izanu PF isuke yaba yikhona yona ngo-1987 ngaleso sikhathi laba abantu ababalisayo ethi bona bebengabofor wethu yibo abathethe uRobert Mugabe bamnika lokhu esingathi yona yi-knighthood laphana ngabantu akade bengafuni umndeni waseZimbabwe ukuthi umanyane ngabantu akade belwisa ukumanyana kwesizwe saseZimbabwe bezama ukuhlukanisa nge-tribal ground ngalolo hlobo sihleli phansi thina njengezizalwane sakubona ukuthi hayi lokhu akuqondanga uzananzelela ukuthi kusukela ekubunjweni kwezanu p f 1987 laba abantu abathoyo bontu bebengabangani bethu yibo abantu kade sebesilwisa ngoba besesithe thina umnotho kawuye kuzulu yibo abantu akade bengabahuquluzi benotho amaplaza bebande yilaba abantu sitheze sikuhlanganisile ukuthi thina njengesizwe sezimbabwe kanti khangomele umndeni wethu labo bakubona ukuthi sokunzima ngoke nabo isizwe yikho kuqale khona lawa ma-sanctions afuna sebuya ngabo-19 ngabo-2001 2002
ngamafutshane indlovu
iphutha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe sesixukwini engambathanga uyadinga icebo izano libandla eselithona emfuleni selidinga amacebo umongameli webandla leli uthilo engakathatha umbuso kuRobert Mugabe wathi into yamasanction ngamanga uChris Mtshwangwa watsho njalo wathi into yamasanction ngamanga abantu laba bezanu bayatshontsha lakathesi inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho abantu bezanu tezi ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption kwelase Zimbabwe. So thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption, akulungiswe udaba lwezombusazwe, akulungiswe ama-reform. Angiboni ukusiba le problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesuke. Ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yola
masanction.
Hhayi, ngiyamuzwa uGatheni, ngivumelana naye. Uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifake emqoka. I-corruption kayiyazi bandla. Iloba ngubani lobani sebengani balokugwelegwele kuye uze uye kuye lawa amabandla afikisayo uzathola ukuthi uzathola umuntu ule note engeke uyichasise but lowo muntu layo kwekuhulumente yikho kwenza umongameli wathi no i-corruption we say zero tolerance i-corruption number one lokho kwama-sanction amboni ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga umongameli uthe engena labo Chris Mtshwanga bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures sesidinga amacebo angasisiza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza silwise le into yama-sanction but ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ma-sanctions abamba loba ngubani langubani so kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethi lawa ama-sanctions kawakho ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo ikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siyaku-anti-sanctions mati yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda isifake indlela yayo ethi yona no ama-sanctions lawa athagethe abantu ababili abathathu kutsho ngendlela avela khona lokhuyana yikho sengakuthi thina yi-public relations se-PR management yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifake ebantwini ibe yinto elula kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinde uzulu lokhu bekwenzela ukuthi uzulu ngombono wakho omude loba omfitshane ukuthi sithi no into erongo libandle libusayo njengoba yena umfowethu ekufaka but into engizamuthi ngimqondisekiyo yokuthi ukuthi si-athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga umongameli wathi kathi zameni njengesizwe silwise sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions indlela yokuqala ayitsho yena ikuthi athi sithi zero tolerance to corruption ngoba siyananzelela ukuthi kusukusela ku-First Republic beziningi into kade zisenzakala yikho la ebuye naleyo mantra yokuthi sithi thina zero tolerance corruption hayi ukuthi athi yena akula ma-sanctions ngibona ngathi lapho akusiko kahle ayikho into eyathiwa ngumongameli engena
lapho sizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla lezanu p f lo mnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabantu abafika ekhulu lengxenye 150 ababhubhe ngesikhathi besemcimbini we-Halloween kwele-South Korea bagxobeni abanye baphelela endaweni obekulo mcimbi lo edolobheni le-Taiwan lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia zililahlele katshana isivumelwano lele-Ukraine ukuba lithwale ukudla elwandle lisebenzisa imikhumbi ele-Russia lithi ele-Ukraine lihlasele eminye imikhumbi yalo elwandle e-Black Sea kodwa ele-Ukraine lele-Melika athi la ngamanga aluhlaza tshoko ngoba ele-Russia selisebenzisa ukudla lisenzela ukuphehla inzondano emazweni atshiyeneyo sokuyisikhathi sezamasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla-ke sixoxa lokhu kwabalanda mathe kukhona ngale-ke eJohannesburg. Baba Mathe, kunjani?
Lithona njani dube labalaleli? Hayi, thina siphilile kahle kakhulu.
Hayi, sijone kahle. So-ke sibona ukuthi kade ukhona ngale emcimbini kuxotshwe emcimbini kami isiZulu. Singathi-ke le yinkozulu, sitshela kancane ngalokho.
Izolo besihambile njengesizwe samahlaba ezulu, sihambe nenkosi uBulelani, ngathi leadership yonke nje iphosi emathebeleni yobuholi traditionally. Obaba uKhayisa uHlahla Yamango besinabo ngale, sisiya baxhasa nabo njengesizwe sangakithi samaZulu labo njengabenguni. Kuningi esikufundile sikubonileyo amasiko abo nesimo sabo ngendlela abaphila ngakhona. Mabezobeka inkosi kubonise ubuhle kakhulu, njalo kusifundisile ukuthi lathi ezumthwakazi siseselomsebenzi ukuthi masifuna ukubisa i-kingship yethu, kulama-steps amanye okumele siwathathe enanzelela ukuthi kulalapho esisamwayo, lapho esayenza khona thina amaphutha amaningi kakhulu okwakufanele ukuthi maybe mhlawumbe kubethi singabe singathi sesikufundile.
Kuyini okunye owade ukubona khona ngathi
bekunama khosi cisha umhlaba kuze kuyefika eNigeria, kodwa engathi engikufundileyo kakhulu ikakhulu thina ebukhosini bakithi, masifuna ubukhosi bakithi ukuthi i-government yes kufanele ukuthi siyibleme, kodwa inesandla kakhulu sokuthi ma kuthiwa ubukhosi buyabiswa nayo i-government ibe khona. Ngoba unanzelela ukuthi laphana first okokuqala umuntu orecognize inkosi ngupresident welizwe. So upresident ma engarecognizanga inkosi kunzima ukuthi inkosi leyana izibe yinkosi. Singaba yinkosi yethu kodwa i-government ma engazange yarecognize lokho kutho ukuthi kuyabe kuyize. Okunye engunanzeleka ukuthi thina njengamahlaba ezulu ma ngukuthi ubukhosi bethu siyabufuna, kufanele ukuthi noma kanjani noma singayithandi i-government kodwa siyi-engage ngoba yiyo esayina isitifiketi sokugcina esokuthi manje suyinkosi yaleso sizwe.
Ye, siyambonga kakhulu-ke unkululeko kwabalanda mathe, siyingcwethi kwezesintu, siyambonga kakhulu. Ungathini lokusasa kwabalanda? Siyabonga.
Ngiyabonga tu.
Salulandela iwolomsi. Salulandela.
Omanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo njengenhlala yenza. Inkosi isigcinile isavumile ukuba sibe khona kulo mhlaba. Lanxa singahlutshwa ngokuningi okwehlukahlukeneyo, sijabule ngokuningi okwehlukahlukeneyo, kodwa phakathi kwakho konke khona lokho uNkulunkulu ukhona. Singaphelelwa yimicabango kwesinye isikhathi zesithi uNkulunkulu kasiboni, kanti okuningi kumbe konke kusehlelweni lakhe uyakwazi ukuthi singabantu bakhe, ikakhulu labo abavumayo njengomdali lomenzi wabo. Namhlanje izihlobo ezithandekileyo ehlulweni lwethu lolu sizabala encwadini yezaga 14 ivesi lika 29, Proverbs 14 verse 29. Uthi uSolomoni nxa ebhala lapha, uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. UJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Njengoba ngihlala ngisithi ababi laba abachiwoyo ayisibo labo ababi ngokudalwa, ngoba isibo bubi lobo bukhulunywa lapha nguSolomon. USolomon nxa ekhuluma ngobubi ukhuluma ngenhliziyo. Abesesithi uSolomon bonabo bantu abanjalo uJehova ukhatshana labo, ngoba uJehova kahambisani lobubi. Bangazitshaya izifuba benze konke lokhu ababona besithi kubo kuqondile, kodwa uJehova akekho lapho. Yikho-ke lapha uSolomon uyasibonisa ukuthi ububi bungaphakathi komuntu, ububi busenhliziyweni yomuntu, busemcabangweni womuntu. Yibo ububi obukhulunywayo lapha nxa uSolomon esithi uJehova kude nababi. Asithatheni njengasekhaya emndenini emudini, uyafica ukuthi abantwana abazalwayo lapha egumeni gabafanani ukwenza kwabo gabafanani ngijola sekuthunyeni kwabo ungabafundisa bathengele ukudla okufananayo bathengele ama-infomu esikole ubhadale izikulu futhi wenze konke nxa besakhula kodwa soze bafanani ekukhuleni kwabo ngoba abanye bakhulela ububi bakhona abantwana abasuka baxhwale bakhethe ububi kulokuthi balandele lokho okuyabe kufiswa ngabazali babo labo abakubona ukuthi kuyaphilisa abantwana abakude noNkulunkulu yilaba abadla okwakulezi nsuku khona kuyamangalisa lo kuhlonipha kakusekho ungaza kutsho ukuthi umntwana usuke ebantwini usuke nje abe mubi baqoqane ngobubi babo bathandane ngobubi babo bathandane ngokungahloniphi kwabo bathandane ngobusela babo bathandane ngobuxoki lobudlwangudlwangu abalabo ngobana impilo zabo zikhatshana loJehova kodwa-ke abazali ngiyakwazi ukuthi izikhathi eziningi kabadinwa ukuthi bakhulekele abantwababo uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yabalungileyo yalabo bazali leyo mphakathi ikakhulu intsha namhla yibe ngifuna ukhuma ngabo kwakhathesi sengathi bangabona izindlela zabo ezimazombezombe bakwazi ukuthi uNkulunkulu ukude nabo ukhatshana la abantwana abakwenzayo kayisiyo sifiso sabazali izikhathi eziningi engathi laye umzali owaziwayo ukuthi ulisela mubi ngobusela esigabeni leqiniso labahlezi khona kafisa ukuthi umntana khe abelisela asikhulekeleni abantwabethu nxa sikhuleka ngokulunga lawo ngomethemba uJehova lithi ilizwi uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu asikhulekele Thixo ingcwele sicela ukubana intsha yethu iphambuke ebubini ngemithandazo esiyenza kuwe babe ngabantwana abalungileyo amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo kwezemidlalo uJoseph Janje sethulela ukwezakale namhla eZimbabwe
zimpumelela imidlalo ekhasi lakaPremier Soccer League edlalwe namhla emini iqembu leBulawayo Chiefs linqobele i-2-1 kuthele Dynamos libe ngujikile obhanqa 0-0 lele Highlanders ikanti lo mdlalo obuphakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye lele Triangle lawo ophele kuyi 0-0 sikhangele umdlalo kaKhilikithi iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe kumdlalo kaKhilikithi linqotshwe ngamaruns amathathu ngele Bangladesh emdlalweni wesibaya sikaGroup 2 kumncintiswano wezwe zomhlaba oweICC T20 Men's World Cup iqembu leBangladesh liqale ukuthi ibhola lathola amaruns alikhulu lamachumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuthele eZimbabwe seliphendula lenelisa amaruns alikhulu lamachumi amane lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayithoba mine mbili limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihleze endaweni yesine engalaneni yemiklomelo kwisibaya sikaGroup 2 lile miklomelo emithathu
kusenjalo uSikhumbuzo Banda umqondisi weqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn uthi ukungaziphathi lokungabekezeli sokuphazamise abadlali abaningi abasakhulayo abazalelwe koBulawayo uJoseph Njanji usipha lolu njalo udaba
Banda uthi abadlali bakulezi nsuku baphanga bekhule amakhanda kungalotshwa ngabo kumaphephandaba
abafuna wathesa njazivele babengasatsheli engaphuma enyusipepeni ka-2-3 ungathiwa mtsheli watsho dale imali yami kunje kunje sozazama ukuba yansezama ubaqondisa kodwa asoze uqondise konke kulabanye abalalelayo kodwa kulabanye abanganjani abangalaleli osokundidisappointa kakhulu avunga ngqamba manga abafana bakoBulawayo hayi discipline lasowathi usubona ama players akoBulawayo amalutshwane kade sebedlala kuPremier League lasowathi ucina ubona ama team amaningi kade sebesathatha athofu koBulawayo abafana bakoBulawayo abaningi sebevukela utshwala yakubona umfana lo sibilile future but kongana i patience abasile ungathatha athesi umfana la uthi uyamdingela ku D1 for example uthi engqayi plant first thing akuzana banika imali awuka train awuka dlali afana mabubulawa ya disappointed
upanda udlalela amaqembu abasakhulayo weqembu leZimbabwe Saints njalo uphiwe ithuba lokuba adlalele iqembu labakhulu uGibson Nomela esase ngumfana weleminyaka engaphansi kwechumi lathuba munembili
udala kwaku easy ukuthi inxa so ama juniors usuyedlala ku first ilozi ngoba wena labana babedlala ku first labo ilokuzini yankona yayi process labo babe so ama juniors bavukile lako matamba o Innocent Roots babe ngama under 18 ethu thina singama under 14 so labo be graduate lati sasilokhe sibuya so kwaku easy vele ukuthi uthi lawo suthi khoqo naswa lati the times esingama seniors ku first lozi sa welcome abantu abanjalo ngomthulisi maphosa gala womthumeli umoya ngoba sasikhamba ama juniors sibabukele so kwaku easy lati uthi siba welcome nga nginqathi lati njani lati was welcome labana abanye so kwaku easy
ubanda uthi abadlali abasakhulayo bakobulawayo kumele bazifundise ukuyadlala kwamanye amadolobho hathi ukwala belokhu belinde ukudlalela amaqembu akobulawayo wodwa
engakutsho mina engakwenzayo mina ongaphathisa abafana bakobulawayo mina ngathola isikhwama ngahambe yara ngafunda ukuthi abanye abantu baphila njani nxa bengekho ustada abanye abantu ukuthi baphila njani lozi konkana kuyakunceda konkana mental bafana bakobulawa yiprogram yabo bafuna ukudlala kobulawayo abafuna ukuthwala isikhwama ngathi khona bahambe egweri khona banguzuzela i-team uyayadla eduze khona lapho egweri yala bafuna ubuloko bebhodi malokithi andlike abafana omunye amnamvile ebhindura mi andzula ukuthwaka basa mdala yabo abafana bakobulawayo khona lapho uthi esigodini khona la kafuni abathwala izikhwama labo bephume la njengama ama-players lawo bedinga umsebenzi kwenye indawo begcwala
Ubanda udlalele amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints, ele Sporting Lions, ele Njube Sundowns kanye lele Chicken Inn. Ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqhatshwe ukuba asebenze lamaqembu abasakhulayo we Chicken Inn. Wathi ngomnyaka ka-2013 uqale ukusebenza leqembu labakhulu elidlala kusigaba se-Premier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo ngimu Joseph Njanji.
Salbonani balaleli igama lami ngingu Blessings Nqo umhlabeleli wakobulawayo eZimbabwe
Luba ngosime mbendwe
ngilethulela idlala lami elitsha okuthiwa isilungu isilungu the album lapho engicula khona ngezinto ezijeneyo day to day life ngicula othando ngokuzwana ngempilo ngamasiko udlala deleli ngisebenze labaculi abanenge abacheneyo abasuka kobulawayo abasuka eSouth Africa abasuka eBurkina Faso abasuka eCongo aledlala deleli mnandi kakhulu engikwenzileyo ngithetha ingoma zami ezimbili ngasihlanganisa nomculo weCongo ingoma ezithi intombi yalomfana lenye ethi amaphi Siyabonga kakhulu ngokusisekela mina ngicula nje kusukela ngo 1994 manje sise America se Washington sizoba jabulisa ngomculo lapha ngihamba lensingizini seWashington okwamanje ngikhuluma nje ngoblessings Nqo edlala the elitsha ngajabula kakhulu xa lingathi lilithenge lilalele siyabonga kakhulu
Loke umculi uBlessings Nqonkomo oqembule isingizi ekwamanje ke usemelika lapha ke ulensingizi singakehlukana isihlobo sike sikhangele ebesilazo awubandla lesisisi bathi bazaphindisela ngahlaselwa ngabe bandla ezanuphewu siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo umthombo Sithemba uGibbs Dube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.